Unkosikazi Sithembi Sokhuphe ongu-District Elections Officer wakoBulawayo wazise ukuba uhlelo lolu luzaqhubekela phambili ngamaviki amahlanu kusukela mhla ka-5 Zibandlela kusiya ku-13 Nhlolanja ku-2018. Uthe bafisa ukuthi uhlelo lolu nxa luqhubekela phambili lwenziwe lube mobile.
PVR registration isengezelele kusukela mhla ka-5 January kusiyagcina mhla ka-13 February. Kathesi akukabi leplani ecacileyo ukuthi sizasebenzisa njani, kodwa thina njengeBulawayo isifiso sethu ukuthi kube yimfuyo mobile.
Ukhuphe uveze njalo ukuthi amapholisa lawo ayavunyelwa ukubhalisela ukuvota, kodwa akukacaci ukuthi kuzaqhutshwa njani nxa sokumele bavote, ngoba uluhlu olutsha lwamabizo okuvota luvumela umuntu ukuthi avotele lapho ahlala khona.
Amapholisa ayarejistra ezindaweni eziningi lapho kade siba khona.
Osebenza lenhlanganiso ezimeleyo eGetshenge Community Radio, umnumzana Thomas Sithole, uthe bayasamukela lesi sinqumo esithethwe yiZEC ngoba kuzanikeza iningi labantu ithuba lokubhalisela ukuvota.
Siyasamukela kakhulu isicelo sethu lesi esisamukelekile kuZEC ukuthi beyingezelele insuku zokuthi uZulu ayebhalisa ukuvota kukhetho oluzayo luka-2018.
Lokhu kwenzelwa ukuthi abantu abakade bebhekana lobunzima ekubhaliseni ukuvota, ikakhulu labo abalezithupha ezithi abazali babo ngabadabuka kwamanye amazwe ezibhalwe alien, laloba bazalelwa eZimbabwe benelise labo ukubhalisa. Unkosikazi Mebo Phiri uthi uyajabula kakhulu ngoba esezathola ithuba lokulungisisa incwadi yokuzalwa ende, ngoba okwakhathesi ubesehluleka ngenxa yokuthi ubengalayo leyo ncwadi edingakalayo.
Sizosilokujabula okukhulu nxa sizizwa kuthiwa ama-days okurejista for thina ama-aliens aza extend, ngoba besilokhu sibhizi silwisana lokuthi sithole ama-birth certificate amade ngoba kathesi sisaselalawo amancane.
Uhlelo lokubhalisela ukuvota bekumele lugqitshwe ngolwesibili, njalo koBulawayo sokubhalise abantu abaphose bafike 295,633. Inani labantu elikhangelelwe ukubhalisa ukuvota 400,000 koBulawayo. Elizweni lonke jikelele sokubhalise abantu abangaba yizigidi ezedlula ezinye lengxenye 4.5 million. Inani labantu elikhangelelwe ukubhalisa ukuvota yizigidi eziyisikhombisa. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.